abakade besekutshengiseleni kwanamhlanje bathi inkinga ekhokhelayo ngeyokusilela kwemithi abayinathayo nsuku zonke lokube betholiswa esekade isikhathi sayo sokusebenza yedlula. Unkosazana Patience Dube wenhlanganiso eyehope alive child network emela ilungelo labantwana abaphila legciwane lengculaza ulandisa ngokumenze wazophatheka kulokhu kutshengisela.
Okundethe lapha yi-issue yama-expired medicines aphiwa abantwana andiningi labo ikakhulu ama-adolescents kabasanathi imithi yami sokule high blood pressure rate abantu bama-adolescents emnyangeshipho.
Uthi injongo yalo mbuthano yokuba bakhulumisane lenkokheli kahulumende lamalunga edale lephalamende.
Injongo yethu ukuthi sikhulumisane labezempilakahle labameli bethu ukuthi nxa kuyukuthi kule mali uhulumende ayikhonithali ukuthi laphana kubhajethi kwi-health budget imali lana eyakhomithwayo kakungabi yimali ekhomithethi ukuthi kayi-disbase kube yimali esebenzayo ukuthi ihambe iyokhokhiwayo ama-medicines a-right angayifayanga.
Omunye wabekade bekulo mbuthano ngunkosazana Josephine Ncube wenhlanganiso yezenzeleni People Living with HIV etholakala eMadobo District lakoBulawayo.
Thina njengabezenzeleni People Living with HIV network from iMath South leBulawayo siyimathebhelele ngimipha forum sisithi thina sesikhathele ngokuphiwa ama-expired medicines.
Uqhubekethi kasilodaba lwemithi eseyadlulisa isikhathi sayo sokusebenza abakhala ngakho kuphela.
Sithi thina izinto zonke ezempilakahle especially eluhlwini lwe-Mat South abuye kusifinyelele lathi ngesikhathi khathi singasikhangela asikhangeli kuphela imithi leyi sikhangela kuphela ukuthi sokulama-non-communicable diseases.
Isimo ilizwe likiso kudaba lokuswelakala kwemithi enathwa ngabaphila legciwane uthi siyingozi enkulu kakhulu.
Sithina sesiqalisa amaphilisi ama-ARVs kwathiwa khona vele unganakho iphilisi eli-expayileyo kodwa siyamangala lawa se-extendise i-shelf life ukuthi shuwa ngempilo zethu sesingani sidlala amakhazi ngempilo zethu kodwa silabantu abasimelayo ngathi bahleke izikhalazo zethu umuntu uyenze ngani ukuthetha kodwa nxa esefika ngapha ephalamenti asikaze sizwe lo yi-one okukhuluma emele isektha yethu eyabantu abaphila legciwane.
Umnumzana Sipho Mahlangu elinye lamalunga eZimbabwe Country Coordinating Mechanism CCM ngaphansi kwesikhwama se-Global Fund esibona ngodaba lwemikhuhlane ebalisa ofuba oqhuqho legciwane lengculaza emela abaphila legciwane ilizwe lonke njalo esebenza ese-Victoria Falls laye ulandisa ngesisusa salombuthano.
Phakathi kwe-petition kulokuhala ukuthi nga indaba ye-HIV particularly ne-TB iyaprioritiza ngifisa ukuthi ifakwa ku-top agenda. Nxa ifakwe ku-top agenda ngabe sengifisa ukuthi la ku-budget iyaprioritiza elizweni lakithi. Yes, laba sincedisayo njenge-Global Fund kodwa i-Global Fund indlela encedisa ngayo iyachiya isikhala ekukahulumende.
Ulandisa ngokungazinikeli kukahulumende ekugcwaliseni izithembiso azenza kuzulu okuhlanganisela labohlangothi lwabaphila legciwane elizweni.
Uhulumende uthembisile ukuba uzayivala igepu leyane ye-more than 6 million kodwa lanamhla kakayivali. Nxa sikhangela-ke i-Global Fund indlela esebenza ngayo nxa ilizwe lingasavalanga isikhala lesiyana i-Global Fund ayisalethi yonke imali ngoba imali buya in batches.
Abenhlanganiso yeZimbabwe Young Positive ebona ngeziphathelene labantwana abakusigaba seminyaka esukela kwelithumi lasishiyagalombili kusiya kwengamathumi amathathu lanhlanu abaphila legciwane bemelwe ngunkosikazi Anna Sango.
Siyakwazi ukuthi iZimbabwe inye inje yakhomitha i-1 million to the Global Fund Replenishment and up to date sebebhadale bona i-300,000 futhi sikhangele ngendaba eze-foreign currency lezi ezenzakalayo eseziyenza ukuthi i-National AIDS Trust Fund ibisiyehluleka ukuthi ikwanise ukureyiza i-foreign currency efunakalayo ukuthi bona bakwanise ukuthenga ama-ARV.
Umqondisi wohlangothi olubona ngeziphathelene lo mkhuhlane wofuba legciwane kugatsha lukahulumende lwezempilakahle lokulondolozwa kwabantwana uDr Owen Mgurungi uthi kulilungelo labo laba bantu ukutshengisela ngokuthula besebenzisa yiloba yiphi indlela. Isisusa salolu daba uDr Mgurungi uthi siyaziwa kuyikusilela kwemali yakwamanye amazwe okungaphezu kwabo njengoba kuludaba lwabogatsha lwezemali kanye labehofisi yebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumezi Gama.